ngibona kakhulu okwakathesi ilanqa nje kwayenza ukuthi labuya late but abantu balima izimo sesifini sosezikhulakhulile mpijana yeso izulu kuna liyana singakwazi ukuthi yokwenzakalayo lizabe lizathatha isikhathi eside likhona yini okungenza ukuthi izilimo ezikhona zezikwanisa ukuthi zifinyelele ukuthi ziyakhula eziproduce ukuthi sezingadliwa so ikhula pho esikhangelele khona singazikondile zihamba njani but okwakathesi hayi lona izulu liyana sibili. Okunye sikukhangelayo kumbe sikukhangeleyo kumbe singani siyakwesabela yikuthi amadamu la ikakhulu amancane asegcwele isimo esinjalo singaba ngathi amadamu la aduke ngoba nanzela ukuthi amaningi angikhona amanye ayeke abeduke esikhathini esemuva esidlulile so okungenzakala kathesi ukuthi sesabela ukuthi engaduka futhi ebeselahla amanzi sibe sesiyabheka nalo duke olufana naye futhi ngesikhathi esizayo ikakhulu ma sikhangelisane lesimo sezifuyo.
Yes, ngathi-ke khonapha ezifuyweni zinjani lokho zisifa yini kumbe sokungcono?
Hayi, izifuyo kokathesi sezihlambulukile ilanqa nje abantu abaningi bethu abaningi batholakale bevele sebengasela ngoba abanye buthola befelwe yi-8 abanye fu abanye ngakingaka abanye 10 abanye phose izibaya zaphose zavalwa but hayi lezi ezasalayo okwakathesi sesisimeni sokuthi hayi zona sezihlambulukile sezizifuyo sokuthi hayi sezingasebenziseka sibili sezivukeka okwakathesi.
Emadlelweni khona kunjani?
Emadlelweni awutshani sobukhona khona okwesilukeni loke ngikugqugquzela ukuthi ngiyesabela ukuthi nxa izulu liyahamba ngoba kakhulu utshani buyafuza ukuthi nxa bube khona kanje so izulu liyale loke lisiba bukhona kuze bufike esikhathini sokuthi buyavuthwa utshani kumele ukuthi labo buvuthwe ukwenzela ukuthi ngesikhathi nxa izulu lingasekho mbese kufika isikhathi sokuthi buyawoma kungenzeka ukuthi nxa ilanga selitshisa laphana bube butshani obuzivuthukela bodwa lula nje ngoba nxa utshani bungazange buvuthwe kungafika isikhathi sokuthi ilanga selitshisa laphana izinto ngazihamba nje even zibuthintalazane zezibudlayo obuningi bakhona uthola ukuthi buyabuvuthuka nje kabusabutshani lona obukhona obuqinileyo okuthi lanxa bungabe sobuwomile kodwa buyala lokho bukhona buyabe buvuthukile ngesimo sokuthi abutholanga izulu elineleyo bavuthwe.
Ye, kodwa mabelekela isimo sinjani?
Amabele isimo sawo kwakathesi kwezindawo aseseright but kwezindawo lezizwa masinyamazi eziyimsinya ebesengana sesiba lokubomvu nje lanxa kathi ngingakhuli kakhulu ebesengana sesiba lokubomvu ngaphansi okuyiko kungani ukuthi sicabange ukuthi engxenye kungaba yingozi nxa lingabe liqhubekelana kakhulu okwakathesi but ebengingawonakali kangako uma ngiwakhanyela kahle.
Ye, tshela abantu ukuthi ungaphi khonapho Mpofu.
Okwakathesi ngikhuluma ngisesigabeni semthunduluka lapho engiyakhe khona.